Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Jonga Kandemiri ngokusipha indaba ngolimile sishona. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 5 zibandlela 2022 ngugaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Elena per capita is going to realize something like 560 local Zimbabwean dollars, which is less than a dollar US per year.
Abenhlanganiso ezimela ababalisi bathi kuzabanzima ukuthi abantwana bafunde kungelambadalo ezikolo besithi lokhu indlela kahulumende yokudinga usekelo ngesikhathi sokhetho.
UZulu jikelele kazange wathintwa abantu abakonsultwanga ngokunjalo ama boundaries amanengi afakwayo abantu kabavumelani lawo ngoba kabazange bathintwa kabazange baboniswa.
Uhulumende wazise izolo amalunga edale leparlamente ngomhlangano oqakathekileyo omayelana lokuhlolisisa ugwalo lwe delimitation. Lokhu kusehlula ukuthi uKevin McCarthy webandla lama Republicans avotelwe ukuthatha isikhundla sokuba ngumlawuli wedale leparlamente lakwele Melika ele House of Representatives ngemva kwensuku ezimbili zokuvota. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abenhlanganiso ezimela ababalisi bathi kuzabanzima ukuba abantwana bafunde kungelambadalo ezikolo besithi lokhu indlela kahulumende yokudinga usekelo ngesikhathi sokhetho ngoba kusobala ukuthi imali eyabelwe ugatsha lwezemfundo ku-national budget ingeneli. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngemva kokuba umsekeli kamphathi intambo wezemfundo umnumzana Edgar Moyo ebike ukuba uhulumende uzazama ngazo zonke indlela ukuba abantwana bayifunde kungelambadalo ngesikhathi leZimbabwe lilungiselela ukuvula kwezikolo ngeviki ezayo. Umkhokheli wenhlanganiso ye-Amalgamated Draw Teachers Union of Zimbabwe ATUZ umnumzana Obed Masaraure ubike ukuba kabathokozi ngale mali.
Elena per capita is going to realize something like 560 local Zimbabwean dollars, which is less than a dollar US per year.
Ngomnyaka umntwana uzathola imali engafiki idola ukuba afunde. Thina silezikolo ezidula kakhulu nxa sikhangela inhlolisiso eyenziwa ngabe World Remit.
Uqhubeke esithi kumele uhulumende acace ukuba uzayithola ngaphi imali. Ababalisi bathi limali incane kakhulu nxa kuqathaniswa laleyo okumele iphiwe izikolo besithi uhulumende aqakathekise imfundo. Abazali bathi kunzima ukuba ngomumo wezomnotho eselizweni bakhangelele ukwenelisa ukuthola imali yokubhadala indleko yezikolo. Umnumzana Ebhedi Mpala olomntwana oyaqala izifundo zeprimary kugrade 1 uthi uthwele amagabha avuzayo.
Lokho kukhulunywa nguhulumende into yamanga le. Asiqeda ukubhadala ama-school fees kathesi. Ngabe kuyikuthi bathi fresh education maybe ebantwini abazwanana labo.
Lokhu kusekelwe ngomunye umzali umnumzana Nomensibindi yena othi imali efunwa izikolo ifunakala ilidola leMelika lona abangelalo.
Mina owamntwana uSero Patrick Godimfile bahle bathi bafuna eyabo leyi eAmerika esibiza singama US dollars, bafuna i-cash umntwana engene esikolweni. So kuba into esisindelayo ukuthi abantwana bazafunda pho ngoba bathi umntwana ufanele bebhadale ifees ukuthi engene esikolo esikolweni. So angazi ukuthi njengoba sebeyasixotshela abantwana umntwana uzayenzani, uhulumende uzasinceda njani.
Imizamo yokuthola imibono kahulumende yehlule ngoba isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Thakunkana Ndoro engaphendulanga imibuzo ethunyelwe enkundleni yeWhatsApp kodwa utshele iphephandaba leHerald ngolwesibili ukuthi izikolo sezilungele ukwamukela abantwana ngomvulo mhla ka 9 Zibandlela lapho zivulwa. Incishi kwezemfundo lenhlanganiso ezimela ababalisi zithi imali eyaphiwa ugatsha lolu kayeneli ukuba lokhu kufezeke. Uhulumende uthi ugatsha lwezemfundo yabantwana abasanda ukuqala izikolo olwe infant education luzathola amabhiliyoni angamakhulu amahlanu akuleli 500 billion kuthi imfundo yaphansi eprimary izathola 1 billion ukuthi eyaphezulu loba isecondary izathola izigidi eziphezulu kwamakhulu amane 430 million Zimbabwe dollars. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Uhulumende izolo wazise amalunga edale lePhalamende ngomhlangano oqakathekileyo omayelana lokuhlolisisa ugwalo olwe delimitation olohlelo lokuguqulwa kwemingcele kulungiselelwa ukhetho lwalonyaka. Lomhlangano uqhutshwa kusasa mhla ka 6 Zibandlela. Lesi saziso sibuye sakhipha njalo ukubana akusimalunga onke azakwenelisa ukuba sedale kusasa ngoba kulodubo lwendawo zokufikela eHarare. Kusitsho ukuthi amalunga avela ngaphandle kwedolobho leHarare wona azaxhunyaniswa enkundleni yobulembu iZoom kulomhlangano. Sixoxe lommeli wange West edale lePhalamende umnumzana Godfrey Dube ukuzwa umbono wakhe ngalolu daba.
Yebo, kuliqiniso sibili ukuthi sesibiziwe ngePhalamende ukuthi sizoyamukela iReport yeZEC yokwehlukanisa isabelo lokho esikubiza sithi ngama constituents, but sibiziwe ukuthi siwe khona kusasa, kodwa okukhona ukuthi ngenxa yohlupho lwezimali ngePhalamend kukhanya gabayenelisa ukuthi sonke sizokuthi gwaqa ngedale lePhalamend, so kusasetshenziswa lokho kuthiwa iZoom link kuza kuthi abaseHarare maybe kube yibo abalethuba ukuthi ba-attende in person, lalabo abanjengama-chief whip labanye nje abaseduzane leHarare ukuthi bangafika eHarare bayenze lo msebenzi base bebuyela ekhaya.
Lizwa njani ngesikhathi sakhona elibizwa ngaso liphakathi kwekhefu?
Okuyisimangaliso yokuthi we feel noma singakabi le position ethize njengama-political parties, but esikunazelela ukuthi i-timing efakiweyo kayiqondanga, i-timing okwenziwe ngayo kayisisiyo, bekumele kulungiswe ngendlela eyiyo ukuthi lesikhathi abantu babe laso. Njalo leyi i-report kumele ngabe yanikezwa u-president ngesikhathi esifaneleyo abantu bonke sebedlulile phakathi kwekhefu. Kodwa kuyisimanga ukuthi sokuyinto kungathi nje ngiyobuthumuthumu, akusacaci kahle sokungathi kulokunye okufihlwayo. So sokusuka kusimangalise thina njengamalunga edale lePhalamende ukuthi kathi kuyini okukhona.
Kwaba lokuxoxisana na ngalo umbiko ungakenziwa.
Ku-obala ukuthi uZulu jikelele kazange wathintwa, abantu abakonsultwanga, ngokunjalo ama-boundaries amaningi afakwayo abantu kabavumelani lawo ngoba kabazange bathintwa, kabazange baboniswa. Akakula muntu ohambileyo echasisa ukuthi hambe lolu hlelo kuyini okukhangeleleyo. So kuphonga uba into yesijumejume nje, kubuzwa abantu abalutshwane bayaziswe lokhu lalokhu, but umuntu uZulu wonke sibile kazange walithola ithuba lokuthi atsho ulumbono, or ama stakeholders athize kazange alithola ithuba lokuthi atsho ulumbono othize. So kuzaba indaba ezima phezu kwamalunga eParliament. Ngiyakukholwa kusasa ukuthi siyayamukela ireport leyi. Sokufakiwe ili ad hoc committee okuthiwa iza kucungukula, then isizayiletha futhi ireport mhlaka 13 January. Sesihlala njalo ngemva kwamalanga athize, I'm sure mhla ka 16 iyaqala ukudibhethwa, so kukhulunywa ngayo. Ngilethemba ukuthi amalunga amaningi azaphakamisa ukungathokozi kwawo ngendlela lolu hlelo oluphethwe ngayo.
Lolu hlelo olwemingcele lwenziwa ngemva kwesikhathi esingakanani?
Le yinto eyenziwa every 10 years, so kumele iyenziwe ngendlela ezicacileyo, ngendlela eziobala, ngendlela ezisuthisa uZulu wonke weZimbabwe. Okwamanje uluZulu akasuthiseki ngendlela okuhambe ngayo. Ungathi uyakhangela amanye amawadi lakhe lapha kuyakhishwa esisikhona thina ngefollow samanye amawadi ayahlanganiswa amanye ayenzwa lokhu lalokhu but abantu kababuzwanga kuground kubuzwe ama individuals athize 1 or 2 or 3 kwahle kwabunjwa into eza affecta umuntu wonke okwethi 10 years ezibuyayo so kuyisicelo njalo sikhangele ukuthi lapha nxa sesikhulumisana indaba le kuzamele ibiselwe emva iyeqaliswa kacha maybe nxa kwehlule okwalesi sikhathi we revert back to what it was ngo 2018 sisebenze sinjalo siqhubeka sisiya phambili
umnumzana Godfrey Dube lilunga lebandla lesisisi njalo umela isabelo sewange West edale lephalamende imizamo yokubamba amalunga edale lephalamende amela ibandla lezanu PF yehlule ngoba bebengakusabeli omakhale khukhwini babo Ukhetho lokudinga usomlomo wedale lephalamende ele House of Representatives laseMelika luqhubekela phambili namhla. UKevin McCarthy nguye ofuna lesi sikhundla kodwa kuyehlula ngoba amanye amalunga ebandla lakhe engafuni ukuthi asiphathe lesi sikhundla. UMcCarthy bamvimba ngokukhetha abanye abancintisana laye bengabe bandla linye. Ibizo lalowo owayengumongameli umnumzana Donald Trump liyathutsha lapha lalaphayana ekuvinjweni kukaMcCarthy. Sixoxe lolandela ezombusazwe wele Melika umnumzana Busani Ntini ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umbono wami mbona ngani izinto zenzakala ngendlela ezenzakala ngayo ngoba iparty yama-Republican khona manje ayilakho ukubambana. Lokhu yatshiwa ngu-Donald Trump imimanzonzo imi ngenyawo olulodwa kabakatholi ilida eyiyo engabakhokhela kusiya phambili. Siyananzelela ukuthi yena uMcCarthy ube yi-minority leader eminyakeni eminingi isikhathi sika-Trump. So kukhona okunye okuningi okubi okwenziwa ngu-Trump yena wakukhangelayo wakhangela eceleni kumbe sibi wakutolerator ikakhulu indaba zama-conspiracy theories siyananzelela ukuthi uMcCarthy ubekhanya laye elodaka ebusweni even indlela adila ngayo okwenzakala ngo-January 6 wayekhanya engumuntu ongani uyatolerator ubuklibu bika-Trump lama white nationalists. So ngombono wami mbona ngani khonoko kuyenza ama members amalutshwane ama Republican engani ayathikiza ukuthi amvotele. Ngikho sibona nje kungani ama number kawahlangani kodwa I'm sure kulama negotiation ayenzakalayo kuyakhulunywa mhlawumbe bazogcina bayatholile ama number bafunayo kodwa khonoko ukuthi mbona ngani kuyaqala ukuthi kwenzakale ukuthi kube lama-ballot adlula i-ballot eyodwa kujayele nje ukuthi kuvotwe ka-1 kulunge but khathesi bavota oka-number 6 kukhanya lokhe elenkinga lokhe ule deadlock sizabona ukuthi kuyaphetha ngani
siyabona lapha lalaphaya igama likamnumzana Donald Trump liyathutsha ubona ungani uTrump elokhu elesisindo yini ebandleni lama-Republican
yebo kungenzakala ukuthi uDonald Trump lokhe elesandla kuparty yama-Republican ngibona ngombono wami bakhona abantu abathanda uMcCarthy ngoba bemthandela ukuthi wekelela uDonald Trump esenza ubukliwi kodwa kube khona abanye abangafuniyo ukuthi Republican Party iqhubeke ngendlela eyiyo
lo ngumnumzana Busani Ntini olandela izombusazwe wele Melika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esigabeni seNew York Kwesivela kwamanye amazwe ngamafitshane Libi walokhu liqongile inani lezisebenzi ezigunyulwa umsebenzi kunkampani ethengisa impahla ebulenjini emazweni omhlaba eAmazon. Leli nani libikwa selifika kunkulungwane ezilithumi lathoba minembili 18,000 phansi kohlelo lwabo lokwehlisa indleko yokuholisa izisebenzi. Lokhu kuphume embikweni owethulwe umqondisi wale inkampani uChief Executive Izolo. Umongameli William Ruto wele Kenya ubike izolo ukuba uhulumende wakhe uzaqinisa umsebenzi wokubuthanisa imithelo eminyakeni emibili elandelayo ukuze enelise ukwehlisa imali ayibolekayo enhlanganisweni ezithiyeneyo zomhlaba. Amabandla aphikisayo. Amabandla aphikisayo athi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzama ukuwabhidlisa kungakenziwa ukhetho oluqakathekileyo lonyaka. Athi ukubotshwa mahlayana kwamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change lawemthwakazi Republic Party lamanye kuveza ukuba uhulumende kaMnangagwa uzonda ukuphikiswa. Athi akusakhankaseki emphakathini ngoba abaphikisayo bayabotshwa bengenza imhlangano lozulu. Kubotshwe amakhansila amabili izolo akubandla le-CCC okuthiwa ephule imithetho yelizwe ngokukhulumisana labathengisa impahla emgwaqweni njalo lezakhamizi. Okwamanje umnumzana Job Skala omele izengeza West edalele ephalamende ekubandla le-CCC uselenyanga phose eziyisikhombisa evalelwe eChikurubi Maximum Prison njalo kulamalunga ebandla le-MRP lawo avalelwe entilongweni. Uyakhala lozulu ngokwenzakala elizweni. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance kanye lomnumzana Joseph Chuma, ilunga le-ZANU-PF Central Committee. Uncube usungula lingxoxo.
Uhulumende ubhule waluthwala kusukela ngo-1980 kuze kube namhlanje. Njengoba kulokhetho lona lolu amaphaphu lezibindi ayatshaya nanxa ungasiwe wezani, vele uyakwazi ukuthi khona usenkingeni. Uthwalelwe ubhulo, uzabe usemajele, kwabanye imhlangano iyavalwa, kuthiwe khona hhayi akulazimota zamapolisi manpower intutshwana. Wena uzenzele nje umhlangano wakho usithi ebantwini hayi ngifuna ukuba ngukansila, babe bephezu kwakho. Abantu ababulala abantu ubathola bekhululekile. Ufica umuntu uphiwe ibheyili kodwa ngumuntu obulela umuntu, but umuntu obesenza umhlangano kumele ayefela esitokisini kumbeni ejele. O-voters roll bona laba asoze babonakale babuthule. Kuvele kwenziwa sithwala ubhulentweni yonke. Ilizwe lifile, ilizwe lifile, khathesi kuthiwa emadorobheni kuthiwa yi-opposition. Ungakhangela silomgwaqo wenkayi thina. Umgwaqo wenkayi kawenziwa kodwa silabo MP abezano kodwa.
Yes, ime kulapho.
Akula mgwaqo.
Yes, ime kulapho singakangeni kakhulu. Siyokugolide, uyazwela lapho golide bakhala abaphikisayo. Siyabonile njalo kulaba bamakhansila amabili awesisi yabotshweyo njalo lo Skala, uJob Skala lokho phakathi khona ngale. So ke libatholela ubhulo ngaliphi la?
Ngiyabazi ama opposition activists njalo abanye abamele ama parliament abanye ama councillors abangakazi beligqobe eminyango wenkamba yamapolisa kuphe esidokisini kodwa labo bayakhankasa njalo abanye bakona benqoba sibili baze bayongena ama parliament lasema councillors angkhona khona ngale bengazange bayiboshwe kungenxa eyokuthi bona bayenza izinto zabo belandela imithetho yelizwe ekhona ebamba wonke umuntu, ayibambi kumbe umuntu we-TPC kumbe wemthwakazi kumbe umuntu we-ZANU-PF kumbe we-ZAPU, ibamba wonke umuntu. Kho kulabanye abafruze izinto ngandlela njengakhona kade sokusho uka-Job Skala. Uka-Job Skala akulandile politics lokwa. Ngumuntu owayevele ezenzela into zakhe waya phambi kwe-court yamnika i-bail lama-conditions angikhona ukuthi nxa uthatha i-bail leyo kumele uzibambe kanje. Nxa ungakela ukwenza khonoko mhlawumbe uphenduka lapha phambi kwethu sizakhipha konke lokwanade sikunike khona ama-privilege labana sesikufake phakathi. Indaba yakho ithethwe uphakathi. Ngoba uyakuthenga usho ukuthi awufuna ukunjani ukulalela lokulandela izimiso ezabe zifakiwe khona abantu. So izinto abantu abazenzela bona bodwa. I've seen mina ukansela wami lapha enumber 6 laphana kakazaboshwe, u-MP wami lapha ephila nampoboma kakazaboshwe. So is many other parts of the countries ama-MPs ama-councillors abaningi kabakazi beboshwe ngoba bayenza izinto belandela
imithetho. Bancube bazwela ugolide lapho uyakhuluma. So ke uthi bakhona abanye benu abangamahlongandlebe, so ikho ngazani kuyahlupha khona.
ugolide uzahlekwa la ngokungonana kuyahleka osokusiza umuntu nxa ekhuluma. Nxa wake walalela u-Enos Nkala ekhuluma ngesikhathi sakhe kodwa ekugcineni wagcina selikhuluma iqiniso. Bakhuluma ugolide ngesikhathi sikamgabe ekugcineni beqa bavumelana lathi ukuthi khona umgabe ugangile. Kanti esuyakuveza futhi ugolide ukuthi ungaba muhle kube ugolide kawula problem njengoba ekhuluma ngokokhansila bakhe. Umuntu ongathintwayo ngolunge kuyo izanu lo bezakhuluma ngo-PF wakhe akusebenzi izanu leya. Ayisiyo ka-PF izabi izanu yale sikhuluma ngayo. Izanu nge-idea ngezenzo zayo zakudala othuma bengekho kuyo ibagijimisa la. Kathesi sebegijima layo sebempongoloza kube yibo asebethwele umphongolo wokuklabalala bekuzanu akusebenzi okuyilinto khona lo. Akusebenzi nje kuyakwazi futhi uthuma njengoba ekhuluma khona. Into ekhona thuma yekelana abantu bakhululeke. Impi eyaliwayo yayingeke ukuthi umuntu kakhululeke. Namhlanje waye kumele umuntu akhululeke ngoba uyizana.
Thuma.
Izelelele ngumithi lakhe inkalakata zezindlu ezilama 40 lokuzene ezilama 40 bedrooms kodwa lisithi kulama sanje. Lisedlula uSmith abazange bakwenze balokhu elikwenza. Sikhuluma khona apha sibathathu nguwe thuma osuthi kakhulu okwedlula sonke khona.
What symptoms do you call it?
Unfortunately, when starting my Sisikuluma, Sisila Man was intentionally good to get Kiwa, Achubana, Yalulazan, and Yikomulazan, now Lambili, how much you would have Gosiami, I would have to take a look at Yapandwa, Yikuba, who might want to fuga who's in Zeli. I would have to say Wednesday, Lutuna, Ufari, who's the Tafleniago, who be abandoned a bag. It opened a call over the Luna. Asifundeni ukuhloniphana ngesikhathi zonke being in different political setups akutsho ukuthi una so kumele ubone anda wena olelungelo lokukhonya kumbe lokuthethisa udlula abanye abantu ngokwana ukuthi ngisela nje ukuphela emptiness oyabe usulabo ungumuntu okumele ngabe uyahlonishwa it's very simple window lokho ngiyakhuluma mina ngithi kona ama councillors amanengi lama MPs amanengi abamele ama opposition parties abakaze belinuke ijambo lepolice kumbe benuke istokisi ngenxa yokuthi babe besenza izinto ngendlela efaneleyo akusho ndlela ezana uPF yena.
Lapho lizwe umnumzana Joseph Chuma ilunga lezano PF Central Committee lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye Freedom Alliance bebexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, nezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo. Zikhala ezimathonsi intatheli izindaba zesifazane ngezehlakalo zokuhlukunyezwa ezihlangane lazo ngomnyaka ka-2022. Lezi zehlakalo ezibuhlungu bezibangelwa ngabezombusazwe, abezomthetho, abomvikela kanye lozulu ngokwakhe. Zithi njalo zithandazela ukuba lumnyaka ka-2023 uza kuba lobungcono lanxa kusesatshelwa ukuthi udlakela lwezombusazwe lulakho ukuqonga lapho elizwe lizaqhuba ukhetho. Mavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Intatheli izindaba zesifazane lezi zithi zihlezi zisesabela impilo zazo ngenxa yokuthi zona zihlukunyezwa ngokuphindiweyo. Okwakuqala ngoba zingezesifazane, okwesibili ngoba ziqhuba umsebenzi wokuthapha indaba wona ovele uyingozi. Enye intatheli izindaba esebenza izimele, uLulu Brenda Harris, ulandisa ngahlezi ehlangana lakho yena lezinye intatheli izindaba zesifazane njengaye.
ongakhangelisisa nxa besifazane bethapha izindaba eziphathelane lezombusazwe bahlukunyezwa yilaba balezikhundla eziphezulu kanye lalaba ababanikeza izindaba ama-sources ngesilungu kanye lalaba abasebenza labo okwenza imisebenzi yabo ibe nzima.
Uthi simtshayisa ngovalo kakhulu isikhathi sokhetho uBrenda Harris lapho athi ziyanda kakhulu izehlakalo zokuhlukunyezwa kwentatheli zindaba zesifazane elizweni. Enye intatheli zindaba yesifazane uVivian Marara uthi kuyadingeka ukuba lendlela ezingasiza ukubatholisa usizo olulondoloza impila kahle yengqondo yalezi ntatheli zindaba lapho zithe zedlula ebunzimeni bokuhlukunyezwa ngendlela ezijiyeneyo ze psychosocial support.
Kumele kube lama priorities ukuthi ama organizations abe lama trainings okuncedisa ama female journalists ukuthi baziphatha kanjani bengahamba phandle ukuyagada ama stories and ukuthi apart from ukugada ama stories phandle baziphatha kanjani kuma online platforms because yiyo enye indawo lapho esibona khona ama female journalists ehlukumezwa kakhulu.
Amabandla ezombusazwe amabili ayiwona amakhulu elizweni elezano PF lele Citizens Coalition for Change bathi bazimisele ukubona ukuthi zivikelekile intatheli zindaba kakhulukazi zesifazane ngesikhathi ziqhuba umsebenzi lapho ilizwe libhekane lokhetho lomnyaka ka-2023. Umqondisi obona ngokwethulwa kwembiko kuzano PF umnumzana Thafazi kwaMgwadi uthi bona benza konke okusemandleni abo ukubona ukuthi zilondolozekile intatheli zindaba kakhulukazi ezesifazane lapho ziqhuba umsebenzi wazo.
We strive to create an environment of safety that is universal to all of them.
Siyazama ukwenza ukuthi lo mumo usebenzele bonke abesilisa labesifazane ngoba le ntatheli zindaba zesilisa ziyahlukunyezwa lazo. Yikho nje lapho sisenza ukuthi ukhona lomumo senze ukuba ngosebenzela bonke abesilisa labesifazana. Siwathatha amanyathelo lapho kube le mbiko yokuthi ukhona ohlukunyeziweyo.
Umsekeli wesikhulumeli ebandleni le-TCCC umnumzana Ostalo Sisiziba uthi minengi imizamo abayenzayo ukubona ukuthi basebenzisana kakuhle lentatheli zindaba zilondolozekile engekho owebandla lakhe ozihlukumezayo.
Sesaphuma lohlelo kubana sincedise ama-journalist ngokuwapha ama-tech njalo sibapheke lama-reflector abhale ukuthi imedia lokufundisa abe-security bethu ukwenzela ukubana kuhlonitshwe njalo ke ku-provide e-platform yalaba ke abathatha izindaba ke kunhlanganiso yethu kuma-program ethu njengebandla. Kubalulekile ukubana ke ama-journalist noma avumelana lathi langavumelani lathi ephiwe ke ithuba lokubana bethaphe izindaba kunhlanganiso yethu bebekwazi sikwenza lalokho ke esikumelayo.
Kusenjalo abeZimbabwe Republic Police bakhuthaza ukuqakathekiswa kokwenza ube ngolondolozekileyo umumo ukuze zisebenze ziphephile intatheli zindaba zesifazane zona ezibhekane lobunzima obuphindiweyo bokuthi ngoba zingeze sifazane nganxanye ziyintatheli zindaba. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati. Ngimele iStudio 7 ngise Harare, ngingumevis Gama.
Ku-Live Talk namhla kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okuhlelwa ngabesifazane ukuze benelise ukuziphilisa ngalumnyaka esiwusungulayo oka-2023. Singekehlukani izihlobo sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abenhlanganiso ezimela ababalisi bathi kuzabanzima ukuba abantwana bafunde kungelambadalo ezikolo besithi lokhu yindlela kahulumende yokudinga usekelo ngesikhathi sokhetho. Uhulumende izolo wazise amalunga edale lephalamende ngomhlangano oqakathekileyo omayelana lokuhlolisisa ugwalo lwe-delimitation. Lokhu kusehlula ukuthi Kevin McCarthy webandla lama-Republicans akhethwe ukuthatha isikhundla sokuba ngumlawuli wedale lephalamende lakwelemelika ele-House of Representatives ngemva kwensuku ezimbili zokuvota. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhla olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi. Ngisithi asidibaneni njalo ngo-half past six ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.